Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Siyabonga Janonoka Wande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi 15 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye uMnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngiyakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile, aliselamandla, alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukutshaya abantu bamabandla aphikisayo.
Basukuma bakhuma ngodlame, bahamba balezi idlame lwangikhona enyathini khona-ke eHarare, and labo kwabonakala sibili izindlizi sisha abantu bethaya into njalo, kuyiwo ababekhulume ngendaba yona leyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla osesitokisini uMnumzana Job Sikhala. USikhala omela iZengeza West edalela ePhalamende wabotshwa endawonye loMnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North labalandeli bebandla le-CCC abalichumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethwandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa uMnumzana Job Sikhala emthethwandaba yintatheli zindaba uHopewell Chingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye uMnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni, kumele nje abe yindoda zibonela qina abe yindoda.
Lona udaba lwengatsha kumba ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo, bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga. Bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho okuthiwa i-social movement.
movement.
Nxa yi social movement kutsho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama structures kungalabantu abalezikhundla kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze akwenziwa ngabantu eYugoslavia bekhenqula umbuso kamongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi uMnumzane uChanisa uzama ukwenza njalo. So kangibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe okhethweni. Bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo baterake bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banesibenzele ukuthi basebenzise balelithi citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitripus ingangena esitradeni bachise istrada benzeni amapolisa nxa esebachaya. So kutshelwa international community ukuthi ichaya ama citizens. So ngezindlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo khetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi sina instability elizweni ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube lempi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezanu PF abalani lama elections ngoba nxa ufuna ulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama structures ukuze ube libandla elimileyo kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna ukuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthe xaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu becine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Yakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leliseliwile alisalamandla lisathenga lutho konke nje izifuyo ngazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti sebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokubani uzafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe into abanini bamavinkili bathole nzima ngoba na kathesi ukuthi asukumise imota isiyawodla impahla kumele asebenzise ifiweli kumbe amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathi intambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizimusi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lo
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esi district njengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetholotsho engxenye elamawadi esingathi on average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kule nhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okutsho ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamashumi amabili awatholi lezo nhlelo kubenefitha abalutshwana kungenxa yokuthi lalezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke baningi abantu abangatholi lutho kukho khonokho kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana
lo ke ngomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla lezanu-PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukutshaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka-2023 kodwa abezanu-PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo njengokuthembisa kwethu nanti ihlandla lesibili lengxoxo mpikiswane esiyethulele yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC untungameli Nkomo we-Studio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lwe-National Youth Service.
Into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party 42 years down the line isenziwa i-party ubususithi wena unyusa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrena for what benefit ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzela i-party so are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoin izanu-PF indirect angikholwa akula into enjalo kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional sizakubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional at last sizatho sokuwalela ama-youth but okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani
baba Chuma abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo babo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthini ngalokho
kuyinto ebuhlungu kakhulu ubona yabona honorable Sithole uBodzi umngane wami kakhulu sibilisi lesishonke eParliament yawerela izingathi nje ngetshethe lapha lesishonke nje ngokulayo kuraba nje sizibodela sihlenzana unfortunately into abayenzayo into okumele ngomthetho ibe lesijezi umthetho cannot be put selective ukuthi hayi nxa umuntu ngoba ngwethimisi inaye vele akusabulanga athinte asuze kuhambe kuhle basukuma bakhuma ngodlame bahamba balezi idlame lwangikhona enyathini khona le eHarare and nabo kwabonakala sibi izindizi zisitsha abantu bechaya kusenzini into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawo yena leyo so nxa umthetho usubuya usho kumele u-apply selective ngenotini namasembers e-TBC yini bazenzela bodwa antabona nango kalesi ubhebhe sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-TBC kodwa ngenxa yokuthi yena kazange akhulume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangokona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa nxa ungenze something okuwrong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi
ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Pepe ubaba uChris Mthwangwa owebandla lezanu PF uthi yena akula mahluko phakathi kwezanu PF lamasotsha amasotsha ngawezanu PF uthi ningalokho
ya lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kweka Mthwangwa sesikubonayo kanti singama political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akukayindekedwa eqeda lapho badina ibail ukuthi ehamba ku remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili kutokuthiwa kusadingwa lisadingani limbophe njani indifirst place lingakakutholi lekho limbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izanu kayimangako okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa ngumthwanga umthwanga nxa esithi yena amasotsha lezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi ngoba iconstitution yelizwe lezimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangalo
babuchuma akuyiphethe yebo amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kuka baba Mthwangwa
amasotsha nakahulumende amasotsha aguidwa yiconstitution ukubana bona baminjani siyakwazi ukuthi they are apolitical nxa besemsebenzini amelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje elalolelo lungelo kodwa ekwenza privately
alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe kungqoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America, ese-Washington, D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokutshaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becatshangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kulezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala ekaloma lasekaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende wele-South Africa lowe-Zimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele we-Bait Bridge ukuze kungabi lofohlayo kulumngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu. Thank you.
VOA Studio 7 bathandwa bahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungale kwakhona liyasibonisa kube mcike siyabonga kakhulu siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona eyi nizama ukuthi ngike mbonise enye into lapha shuwa liyazi abantu ngakuthiwa balimbono wami ngani shuwa siyayenza sibe moya munye sibe nhliziyo nye sike simene entweni eyodwa kuqala singamentweni eyodwa kuqala maybe ngeqiniso lengazuzakala kodwa njengoba nje kathesi abanye bathi bona ngabe MRP abanye bathi ngabe zaphu abanye bathi ngabe MDCT abanye ngabe TCC abanye bezanu sihlakazeke kangaka iansa ukuthi siphumele right inzima ngike ngaye edorobheni namuhla kobulawayo hayi into engiyibone kobulawayo shuwa ngayizaqhubeka injana izasenza noma kade sikhuluma sisenza so kodwa sicine sesindawonye thina liyabona ekhaya ngapha mbone ngani sesibona ngasolinye thina sesibona ngento eyodwa but abantu abangani bayasilahlilahlisa yilaba abantu abakumadiaspora especially kakhulu abantwabethu laba abaseGoli lapha hayi mboni uyabitshiyene kakhulu madoda angazi ukuthi wayi kathi so abanye ye singabe umthakwazi Republic Party ye lingalandela amashona abanye labo bafota bathi hayi no kasibambane nini kuphela sithingi iparty engakhiphi iZANU-PF abanye babuya nalokho shiwa lokho besehlule kuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje kodwa ukuthi kathi khona nxa singapandila singavuna yini kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini bese yophuma lesinqumo esisodwa
ye sanibonani mthwakazi omuhle madebela amahle li-right ye mina bengicela ukuphawula lapha bantu bakomthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi asiziboneni njengabantu singaziyeyisi asiyekeleni ukuyeyisana njalo asihloniphananini siyekeleni ukuyeyisana sike siqakathekisananini angeke sibe ngamalida sonke angeke sibe ngonkulunkulu sonke asingeke sinothe sonke semdeyi kodwa siyonotha ngokwehlukana kwethu lawo kudalwa-ke njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye asifundeni khonoku bonise ukuthi leader yethu sifuna ukuzibusa kanje thina ngeke sonke sibe ngamaleader sivuke singamaleader sizabe sileader bani masonke singaba ngamaleader sizabe sesibusa bani asiyekeleni umuntu oyedwa sibambana neni ngaphansi komuntu oyedwa simthume ukuthi akasikhulumele
Salibonani lonke ku Studio 7 amagumba amanomhlaba salibonani bantu bakithi hayi indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo but mina ngokubona kwami iZANU-PF izowina lula lolu khetho angisapoti mpela ngisho lakancane mina vele ngisapota iZaphu umlandeli weZaphu since ngama-70s angisho njalo ya ngoba ngiqala ukuyilandela ngama-70s so kulamaqembu ayi-2 aphikisayo asuze ngaqambi ngamagama amaqembu la azakala ukuthi anama-CIO phela ayake buze sona la maqembu lela ukuthi adlelana lezanu kodwa kuyabe kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje kulabalandeli abaphongulandela bengazi istori okuze sebegcina abanye begxeka bede unkomo wathengisa how can say unkomo wathengisa abantu bezimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party ukuthi umuntu owayenza uzo ukhona la kuvula umlomo dwathengisa amaqembu nala ayi-2 aphikisayo maningi amaqembu aphikisayo kodwa asuze maqambi anama-CIO anama-CIO elinye lilidwa yi-CIO amanye lawa lawo vele amadeputy akhona odeputy nabanye ngama-CIO phakathi so izanu izowina lula izanu yawina lokho umdlalo odlala abantu ebethi lilandela obani lilandela obani lilandela ama-CIO landelani zapho kuphela iqembu elidala ingcono elingalase-CIO phakathi labe abantu bekhuluma amanga yezaphu yathengisa izaphu izaphu yaleli lizwe nxa wawungekho umncane siyakutshela izaphu yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi abanye bebafakela namabhoni ebadula bethengisiwe bebabulala so izaphu yaleli lizwe izulu lisini amagorila lalehlathini kugotola elalehlathini bona sizobuya ngesikolo isikolo sakho ngumform 3 sozokuthiza pattern silizweni asikhuluma ngamaform 3 la kumbe amaform bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu yasikhuluma ngokwakho lobachaza umsebenzi izaphenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo ngena ku unity wenza umsebenzi omuhle bangisithaya ngamasotha until today ngiyabonga ngiyabonga ngizama ukubonisa abantu athuli umuntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo ngibulisa lami yesh nangizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifuna ukuholisa abase ngamayusa kodwa ihlulwa ikunikeza abantu ababalulekileyo abangamateacher madokotela under government yonke umuntu under government ahluleka ukubanikeza imali kodwa ithi amasebhuku izayithatha ihlulwa nje ukunikeza laba abayifunayo abayicela ukuthi bafune ama-increase lami ngithi mpawule ngicela mangingafiki imeseji yami ifundwe yayicela
Mphinde ngibingelele futhi ku-Studio 7 napho ngibingelele abasakazi bonke abe-Studio 7 yokudube hayi siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la bantu laba abakhuluma kabi emarapi ngiyabatshela labo bantu abakhuluma kabi emarapi ukuthi kabayeke into abakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi emarapi kuyibona abantu balithi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa khona to khona ibona abantu abavalelwa bona la bantu bakithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba bangani babo nabo bonke omnangagwa laba lokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eqhubeke ekhuluma le khuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le kweZimbabwe le lethina singumthwakazi thina laba bantu laba abalokhu bezincengela khona le oro bancenga khona le ini oro abafuna ukuba yinational abaqhubeke national yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu iproblem yakho ni solve ekhaya so bona mabekubona lokhu ukuthi oro bashade khona singendaba nama marriage yabo ama intermarriage akhona but thina singafuni ukuthi bakhulume kabi ngomthwakazi nabo futhi nimithetho yabo lesisi ilamba bekhuluma mange plum tree bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi abantu bakithi bashade emashoneni bayizindlela sinendaba futhi nakho lokhathini ngoba ama intermarriage akhona ngoba bakhona bakithi futhi abashade kuphi abelungu abashade khona la eSouth Africa so ukuthi bona belokhu besitshela ukuthi ama intermarriage sinendaba thina sisungisa intermarriage ngomdeni akusiye sizwe thina silelwa into kasi yesizwe sikamthwakazi into esiyilwe so njengomnanga kabethi thina sisuthi indumba thina sinamadimoni kaligiyona yena unedimoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje umuntu asabe ukukhuluma lokhu ngoba vele safa sikhosa kwelimpompo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafoyi baphelele endleleni ngendaba yesizwe yegovernment yamashona namanje-ke bafuna ukubuyisela futhi igovernment yamashona futhi ngoba into ofanele niyazi bafowethu umnangagwa nolokhu uzeni uchamisa lisem person ngabantu abayi-one nina niyithutha nina into eyisenziwa unkomo into ababeyenza kwemini babeba nonkomo but ebusuku babe na umgabe yonke into iyayisenzeka baphele lapho nje intuthu baphele laphi ungazositela nje ningazositela osisile abothwayo babazoshintsha uzoshintshana if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi ilapho ngoba uye osuka enama-mayors nama-MP endaweni eziningi namakhanseli uye busuke namakhanseli apho from down wayengakwazi ukuthi akontrole umnotho lakho osuke eflabhuzi noma osuke esholosho noma osuka kuphela upani or uphi kuphi wayengakwazi ukukwenza lokho ngoba ezilonga igovernment amameya wethu amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo leyo isupposed ukuthi kwenzeke lokho but nanizositshela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani emarapi libone kuphela nithi ukuze kwenzakalani asesabi thini asesabi indoda thini
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengesukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change etheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini sihlalo owebandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaRands akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthexaxa. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo. Kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngowafast 7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.